Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 11 kumbimbitho 2025. Igama nguntungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Asiyo nhlanganiso singayibalela ukuthi ngaqeda impi. Nanku lapha kithi esadiki izindaba zokhetho lezinye ngizindaba. Zindaba ezingani ziyayehlula. Ngoba yona ngokwayisadiki ayilayo imbali ihistory.
Abakhokheli bamazwe akumanyana weSADC abagoqela uMongameli Mnangagwa bazaqhuba umhlangano ophuthumayo wokukhulumisana ngempi yakwele DRC.
Sekuphambanisa ikakhulu inhlala kahle lempilo kahle yabo intanga asithi amayouth. Abantu sebehlala bedakiwe, abantu sebehlala besilwa.
Amapolisa abophe abasolwa abathathu abatholakale belamasaka embanje ezilesisindo samathani cithe amane i3.9 tons kumbe i3900 kgs. Elemelika liqhuba umhlangano leziphathamandla zakwele Ukraine kukhulunyiswana ngendlela yokumisa impi ephakathi kweRussia leUkraine. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abakhokheli bamazwe akumanyana weSADC abagoqela uMongameli Emmerson Mnangagwa bazaqhuba umhlangano ophuthumayo ngolwesine okukhulumisana ngempi yakwele DRC. Obona ngokwethulwa kwembiko kulumanyano unkosazana Barbara Lopi uthi umhlangano lo uza kwenzelwa enkundleni zokuxhumana ngomabona kude njalo uza kokhelwa ngumnangagwa ongomgcinisihlalo weSADC. Umhlangano lo uzahlaziya izixwayiso eziphume emhlanganweni wogatsha lweSADC Troika phezu kwempile ngeviki edluleyo. Ukulwisana lokho kuphakathi kwamabutho kahulumende weDRC labahlamuki beqembu leM23 ababikwa besekelwa nguhulumende wakwele Rwanda. Kodwa ele Rwanda liyakulandula lokho. Sixoxele ocubungula ezombusazwe ofundisa kwele Bilitane uDokotela Mthulisi Mathuthu.
Uma sesikhangelisisa izinto ezikhulunywa ngathi ngabahlaziya ezombusazwe kuzwekazi laseAfrika ngalabakhangelele kuleya region esithi yiGreat Lakes, abakhangele into ezenzakala eCongo laseRwanda, yonke leyana indawo. Ubese ukhangela le mibiko ekhitshwa zinhlanganiso zomhlaba wonke jikelele ezingathi ngezikhangelele ezamalungelo oluntu. Ngathi labaholi abafana labombeki abake baphatheka kuleyalo daba laseKongo emveni engakaphumi esihlalweni. Wonke labo bantu engibabalisayo lezihlanganiso ngizibalisayo zonke zikhomba ukuthi ubudlwangudlwangu obuseKongo bungeke kuqedwe yimpi. Ukulwisana isiyo into engayiqeda. Ngakho ke imihlangano le imizamo le eyenziwayo iqakatheke kakhulu ngoba ikhomba kanye kanye ukuthi wonke umuntu uyakuzwisisa ukuthi kumele kube lokuhlalisana phansi ukukhuliswana.
Kungenzeka yini udale umahluko umhlangano lo ngoba ikhona eminye esike yenziwa kodwa yangaphumila lutho?
Lanxa nje sesithe imizamo yemihlangano le into esiqakathekileyo kodwa mase sikhangelisisa angiboni ukuthi lo mhlangano yiwo ongasilethela ukuthula ongamisa impi ekhona eKongo ngoba impi yeKongo ivela emva le ekuqaleni kusukela emva. Ngakho ke asiyonto engaphokuthi imane iphele ngomhlangano omunye nje, ngoba iSADC yona ngokwayo ihlangana iSADC nje. Ayisukuthi kuhlangene umhlaba wonke, ayisukuthi kuhlangane lezinye izihlanganiso zase-East Africa, eze-Central Africa, le-African Union, eziyizo ezingathi zilamandla uma sihlangane namanye ama-organization nabo-United Nations. I-SADC ngathi isicathulo, ukucathula nje kancane sisiya ekuthuleni. Kodwa asiwomhlangano esingawukhangelela ukuthi ungasilethela ukuthula. Angiboni ukuthi kukhona okungaphuma, ngoba yona ngokwayo iCongo udlwangudlwanga obuseCongo, asiwudlwangudlwanga nje singathi isavunguzanyana nje singathi siyaphephula siphele khonapho. Hhayi, yinto enkulu kakhulu. Singathi kulama-interest amaningi laphana eCongo angeke aqedwe ngabantu beSADC, ngoba la eSADC ayigxilanga kakhulu eCongo. iCongo ikhona yebo kuSADC, iDRC khona, kodwa iSADC ambona ukuthi iye ngaba lamandla okuthi yenze umhlangano ofana lwesine ilethe ukuthula.
Bakhona abanye abathi iSADC inhlanganiso nje engelamsebenzi ngoba ziningi inkinga zayo eziyehlulayo. Uthini ngalokho?
Asiyo inhlanganiso singayibalela ukuthi ingaqeda impi. Nangu lapha kithi eSADC izindaba zokhetho lezinye nje izindaba, izindaba ezingani ziyayehlula. Ngoba yona ngokwayo iSADC ayilayo imbali ihistory yokuthi ihlangane idale umehluko ezintweni ezihlukumeza abantu bamazwe aseSADC.
Umthulisi Mathuthu ohlaziya ezombusazwe njalo ofundisa kwelinye ikolitshi kwele Bilithane.
The Voice of America.
Abathengisa emkambo wempahla ezehlukeneyo oweUnity Village Flea Market kobulawayo ovalwe izolo lugatsha lukahulumende olwezimra lusadingisisa ukuthi abanini bamabhizimusi abakulindawo babhadele imithelo efaneleyo, bathi basaxoxisana laye uhulumende ukuze beqhubeke ngomsebenzi. Kasenelisanga ukukhulumisana lohulumende ngalolu daba, kodwa umnumzana Dumisani Ncube, umgcinisihlalo wekomiti yogatsha oluxwayisa uhulumende labamabhizimusi asacathulayo, e-SMEs Advisory Council, uthi basamelele impendulo evela kugatsha lwe-SMEs lolwezimra ngesikhalazo sabanini bamabhizimusi. Unqube uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba kanye lamanyathelo abawathathayo ngamanye amabhizimusi avaliweyo kobulawayo.
Kukhuluma nje ekuseni ngiyakhuluma le-regional director we-Zimra sengithethe njalo ngayikhambisa uminista wami umama Monica Mtswanga ukuthi njengoba kungosomabhizinisi abangasoze babaleki abantu abayenza ibhizinisi zabo okuwa-above board, besicela ukuthi bangavali indawo, basivakatshele exoxisana le-leadership ekhona, siyeregista abantu bonke le mpahla zabo store by store. Izimra ilithi siyakhakhuletha ijude sebenikwa sometime ukuthi babhadale ukwenzela ukuthi bangavaleli kwesikhathi esithi emtize sebevalelise okule more than 3 weeks bevaleli. Yinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu laba baphila khonapho, bafundisa abantwana khonapho, njalo kuyabuyisela i-economy emuva. Khuluma sinje ikho lapho abaqatshwe khona.
Lihlangene laxoxisana labo,
lihlangane ne-leadership yabo, baletha izikhalazo zabo adibe nabo like abemtize. Siyakhumbula ukuthi imtize i-check-a tracing bebetshele izimpahla alezimpahla eziningi babesebesithi bayahluma nje bavuka sokulungisiwe. Akuhlalanga nyanga ezingaki kumbe insuku ezingaki sebevalelwa izimba ukuthi khona bafuna ukuthi bahlolisise. Sokezinye indlela it's a double shot, abanye bangikhona sibacelela amaloni ebhenki ukuthi bavuke baqalise ku-operate. So my concern athe ni-raiser through i-chaneli kaminista wami yokuthi abantu laba balezikweleti emabhenki, abantu laba balezikweleti lapho adingeboleka khona imali, abantu laba bakweleda abantu abaningi. So bengavaleli business izinto zalezi zintathu, bazabhadala ngani amarenti abo, bazabhadala ngani izikweleti lezi abazithethe amaloni na yokuthi liyibhadale kwizimba.
Kwakulula yini ukuthi i-Hidden and Sly ivulwe?
Yethe sayidalisa sibili yazi yavula bazama sibabo la izimbra ngathi kona leadership kababa uKhumalo uyizheading department lay operations iyancedisa kakhulu ngoba uyazama lamajakati baze basebenze even sebeshayisile lemsebenzini ukuthi abantu bavule bazwisisa kodwa-ke njengoba into le ingaveli kibo ivele badaleni phezulu kuyathuka kwesi sikhathi kubasindi ithi we're now engaging ama-policy makers or abantu bona labo iminister of finance.
Bakhona abanye abavalelwe amabhizimusi kumbe abathathelwa impahla
kakhulu dadewethu ngoba kobulawayo yikho ngubona ekusenzakala kakhulu kwamanye amadorobho yezwa kuthiwa kukhona kodwa ngengabuza my colleagues eyinsebenza labo akukho njengakobulawayo kobulawayo usuke iswazi yakhona laba likhulu kakhulu sekune more than 8 malls ezivaliweyo kobulawayo and bayaqhubeka bebelethe bevala phela bakanyele ama-malls yidede okudimakhethwa kwenziwe ama-shops amancane amancane I remember umama umoli umampofu laye owazama sibili ncedisana laye as a political bureau member ukuthi into leyi singani sisenzakala sokunzima njengala kobulawayo kuphela.
Likhangelele nini impendulo evela kuhulumende ngesikhalazo senu?
Uminista wami uMonica Mtswanga ashowadinika ukuthi namuhla is working on it uzangiphendula. Ngiyakwazi ukuthi she's the woman of the work. Unfortunately benzama ukuthi ngifonele izini urede minister ngimswele namuhla laye umama uyazama uyafuga ngoba last time kuwedings like ngagcina ngingeda yena abantu bancedisele nami ngikhuluma nje-as u-advisor wabo ngithemba ukuthi kokona siyaba lempumela engcono yasifuna ukuthi kokona kube le-civil unrest abantu selekuchina sokushiba ngokunye ngoba belambile.
Lo ngumnumzana Dumisani Ncube umgcini sihlalo wekomiti yogatsha lukahulumende oluxwayisa abamabhizimusi asacathulayo e-SMEs Advisory Council wabexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Marco Rubio uqhuba umhlangano namuhla kwele Saudi Arabia lomongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine labanye bakhe ngokumisa impi ephakathi kweUkraine leRussia. Ele Ukraine namhla lihlasele ele Russia ngendizamtshina ezithwala amabhomba ezohlobo lwama-drones ezingamakhulu amathathu ezabelweni ezilitshumi. Ele Russia lithi kufe abantu abathathu kusehlakalo lesi kwalimala abafika phose amatshumi amathathu. Ele Melika lifuna ele Ukraine lisayine isivumelwano sokwemba amatye aligugu kulelo lizwe. URubio uzalalela izifiso zeRussia engakayibikela uMongameli Donald Trump ngempumela yalumhlangano. Ele Israel lokhe lisala ukuba izimota ezinkulu ezithwala ukudla zingene esihlengeni seGaza. Lithi kumele iHamas iqale ivume ukukhulula bonke abantu eyabathumba ngo-2024 kwele Israel. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika. Abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika sebelungiselela umbukiso weZimbabwe Expo ozaqhutywa lonyaka eLos Angeles. Ababona ngezombukiso lo bathi bakhangelele abantu abanengi embukisweni lo njengalokho okuvame ukwenzakala mnyaka ngomnyaka. Umbukiso weZim Expo uzaqhutywa ngokwenkwezi. Sixoxe lo Nkosazana Veke Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala esabelweni seIndiana.
IZim Expo mina ngiyayithanda njengoba singapha siyabe simelela ilizwe lethu siyabe sihlangana labantu abaningi abavezela kuma state atshiyeneyo. That's our time yokuthi lathi sike si-socialize, and sometimes siyabe sihlangana labanye abantu siyabe si-share lokho siyabe sihlangana lakho kuma state atshiyeneyo.
Masikhangela ezamabhizimusi, kambe singathi iZim Expo iyanceda yini?
Ye baba, iyanceda. Umuntu wonke uyabe ebusiness yakhe abe eliyenza uyabe ku-right sibili ukuthi abuye ezothengisela abantu khonapho. Most of the time siyabona ukuthi abantu bayabe bethengisa izinto siyabe sizidinga singakwazi ukuthi zingaphi. So mhlano abantu bayabe bekwanisa ukuthi babe bezothengisa ama-business abo, abantu bethenga, and from there abantu bazabakwazi ukuthi uzibani useLos Angeles uthengisa lokhu, ngizacela inumber yakhe, ngase ngikufuna ngizamfonela, uyakwanisa ukungipostela. So kuyahlanganisa abantu loku uyenza ukuthi ibhizinesi yakho ihambe kakhulu, iza spreader kwamanye ama-states.
Singathi wena uzuhambe kuZim Expo eyokugcina lapho wagcina uhamba khona, singathi kuyini okutholayo sibili obonti lapha lokho niza kusebenzisa?
Mina ngathi thola izinto eziningi njengomama esithanda ukuceca okungamangqongqo lokhuya sakuthenga khonapho. Ngiyabona ukuthi kuyangikhumbuza ekhaya, kuyangenza ukuthi ngibe lokho ngigcina ukuthi sina sasigqoka njani sisekhaya. So ngiyakwanisa ukuba lokho ngikwenza izintathesi because abanye bayabe bethengisa labana bayabuya lakho sesithengi. Okunye futhi engabona kusinceda eZim Expo, ngabona abantu be-applya sibili ama-passports zokuthathela abantwana ama-birth certificate. Kuyanceda sibili, abantu bayabuya bezobuthana ndawonye and sebelungisa or lokwenza abanye amaphepha abangakwanisiyo ukuba ukuthi bayenze bekhatshana njengoba bengekho eZimbabwe, but kuyabe kubanceda labo lezinye izinto okunjwe lamalembu. Ngabona abantu bethengisa amalembu, amalembu lamaphicha ezinye izinto like eseZimbabwe, like types of animals, izihlahla. Kunezinto eziningi sibili, kuyahlanganisa abantu ndlela etshiyeneyo.
Ukudla-ke Mandlovu?
Ukudla sasidla konke ukudla kwekhaya, sasibona ngani iZimbabwe silapha, everything sasilakho sibili. Abantu babepheka ukudla okutshiyeneyo, konke esikudlayo ekhaya. So siyabe senza ngani abantu, we are showing off what we do in our country. So kuyanceda ukuthi abanye abantu labo basi-appreciate, babekwazi ukuthi hawu lathi silokwethu esikudlayo.
Lo ngunkosazana Veke Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala esabelweni se-Indiana ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Amapolisa athi abophe abasolwa abathathu abatholakale belamasaka embanje ezilesisindo samathani cithe amathathu, i-3.9 tons kumbe i-3,900 kgs eHarare. Emaswingo lakho kubotshwe abasolwa ababili ababikwa betholakale belensangu ezilesisindo samakilogram angamakhulu amabili i-200 kgs. Ukubotshwa kwabantu laba kuyingxenye yohlelo lwamapholisa olokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Izidakamizwa eziningi zibikwa zingeniswa elizweni ngomngcele we-Bay Bridge ngaphandle komthetho. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Bay Bridge Progressive Residents Association umnumzana Jabulani Makhado.
Sekuphambanisa ikakhulu inhlala kahle lempilo kahle yabo ntanga asithi ama youth, abantu sebehlala bedakiwe, abantu sebehlala besilwa, abanye bayazibulala besenza ama suicide. Indaba yezidakamizwa inaleyi ngoba umuntu uyabe vele esegqile kuzo kakhulu. Uthola umuntu kwesinye isikhathi uyahlala insuku ezikwana ezine ethule yedwa kadli umuntu yena lowo. So into esisihlupha lathi khonapha e-Bite Bridge. Ibhakile sibili babotshwa abantu amapholisa azama ngendlela zonke, kodwa labo kuhambisa izidakamizwa lezo lokuzithengisa sebe lamacebo abaningi ukuzedlulisa ezinye siya phecheya ezinye zithengiswa khonapha. Into esihluphele kakhulu esifuna ukuthi umuntu wonke izakhamizi, uhulumende, lamapholisa, la wonke umuntu nje oseZimbabwe angenele kukho, ngoba kuzasibulalela imuli zethu, kuzasibulalela inhlalakahle yethu.
Ungajula usichazele izehlakalo oyake uzibone khona ngapho eBaitbridge.
Abanye baba lodlakela bigcina bephambanisa lezimuli lenhlala kahle okona lapho ayabehlezi khona, even la khona apha elokishini kumbe emakhaya uyathola ukuthi kuba lokuhlukuluzana ngendaba yezidakanizwa zinalezi. Abantwana bezikolo abanye abasayi lezikolo kakuhle, abasafundi. Liyabe lisithi umntwana uye esikolo kanti kaya ngesikolo, selikhangela impumela yakhe liyathola into zingasahambanga kuhle. Uma likulandelisa kuhle lithola ukuthi ubevele engasayi esikolo ngendaba yezidakamizwa zinalezi, ngoba zicina zibaphambanisa bengasalandeli imvelethu, bangasalandeli le mithetho yelizwe, beyephula usantando. Njengaba ma-resident eBaitbridge kuyasihlukuluza lathi, kusibamba kakhulu emoyeni, sihlala sikhuleka ukuthi aluba lo uNkulunkulu angangenela, ngoba sekubhakile konke ilizwe lonke. Njengakhona apha kithi eBaitbridge lapho, ngoba kusemngceleni kulapho okungenwa khona lokuphuma khona, uyathola ukuthi kuba kuningi. But indaba ekhona ukuthi lathi thina izakhamizi asicebi, abanye bethu asicebi emapholiseni ukuthi uzibani umakhelwane wami iyathengisa, uzibani umakhelwane wami uyazisebenzisa izidakamizwa lezo, kumbe uzisebenzisela kwabanye abantu. Asikukhulumi, ngazi ukuthi yikwesaba kumbe labo babe bele kunye abakutholayo khonapho ngenxa yabafumbathiswa labo ukuthi bengasakhulumi. Siyacela sibili ukuthi aluwa hulumende angafaka i-operation sibili ezakhangelela khona usibili, bafake lezinja lezana ezinuka ezikwanisa ukunuka zizwe ukuthi lapha kulezidakamizwa. Kungaba ngcono sibili, kungaba ngcono kungasincedisa sibili njengabantu beBaitbridge.
Endaweni eziningi abantu abasebenzisa izidakamizwa akulasekelo abalutholayo. Khona ngapho zikhona yini inhlelo zokubancedisa ukuthi bachiyane lalumkhuba?
EBaitbridge lapha asila indawo kumbe umuze esingathi rehabilitation center eyabantu abatholakala benjalo ukuthi bafakwe ku rehabilitation center ukuze bakhutshwe endaweni zezidakamizwa. Zibe sizacela sibili ukuthi wakhulumende aluba ethatha ezinye kulezinye ezakhiwa ezikhona apha ezakhiwa azisebenzi lutho. Silama hotel amanye khonapha awakhiwa kudala akasebenzi lutho, avala kudala. Aluba uhulumende engafaka isenta iya-rehabilitation ukuze abantu bona lawa lama youth ontanga bona labanye bonke abangena kuzidakamizwa i-drug and substance abuse bathole indawo yokuthi bangancedwa khona, whereby they are rehabilitated. Laba batholakala belazo bethengisa, ucele ngokuthi omantshi babagwebe sibili okuzwakalayo encane kungafundisa abantu ukuthi izidakamizwa azilunganga.
Umnumzana Jabulani Makhado ngowenhlanganiso yeBaitbridge Progressive Residents Association.
The Voice of America.
Kweziphathelane lezenotho, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions, ngesimo somnotho weZimbabwe.
Njengobona kwami umnotho welizwe weZimbabwe akudingisangoma kathesi. Umnotho wethu kawumanga kuhle, imisebenzi kayikho, iyasilelwa izizwalane eziningi eziZimbabwe zidinga imisebenzi ngaphandle kwelizwe. Izibhedlela kazilamithi, imigwaqo ilamagodi, abantu bayakhonona, abanye bayabotshwa. Hathi ngibona ngathi khathesi umnotho welizwe uyazitshengisela wodwa nje ukuthi izinto azimanga kuhle, ngoba nxa umnotho welizwe umuhle abantu kamakhononi, imisebenzi yabe ikhona, ama-factory esebenza, imigwaqo emihle, uloliwe esebenza, amagetsi ekhona, lokhu kutshengisela ukuthi vele ungazi ukhangele imali yakhona, imali yakhona kayigcinanga, yabe lokhu iphikisana lama US dollars. Hathi umnotho kawumanga kuhle, ama-supermarkets ayavalwa, amavinkili ayavalwa, abantu belokhu bekhalakhala. Hathi umnotho welizwe kawumanga kuhle.
Kuyini okungenziwa baba Ngwenya ukuze kuguqulwe isimo somnotho lesi okhuluma ngaso?
into yokuqala efanele yenziwe ukulungisisa umnotho ngumbuso. Nxa umbuso ungamanga kuhle, siyabona ukuthi loba e-DRC kulempi, kule South Sudan kulempi, umnotho wasuzume kuhle, umbuso kawube umbuso omuhle. Nxa sokunjalo kutsho ukuthi izimpahla zonke ezilungiswa eZimbabwe kumbe into ezigejwayo ezithengiswa ngaphandle kwelizwe ziyafakwa esiphaleni sikahulumente kwi-Central Treasury, zisetshenziswe ngendlela enhle kungela corruption. Yikho okulungisisa umnotho khonokho, umnotho welizwe. Umbuso wakhona lesiphala sigcina izinto ezilungiswa zizizwa eZimbabwe.
Kungathatha isikhathi esinganani ukuze umnotho uguqulwe, babangwenya?
Ngisisa umnotho welizwe akuthathi isikhathi, ngoba ukukhipha abantu abangawazi umsebenzi kuhulumende akuthathi isikhathi. Ukulungisisa imithetho eyenza ukuthi imali iqine akuthathi isikhathi. Ukulungisisa umumo we state of the environment, economy, kube lezi vakashi eziningi labaletha izimali ezama industry abavela ngaphandle kwelizwe akuthathi isikhathi. So kusho ukuthi vele singathi khona iminyaka emibili kumbe emihlanu umnotho welizwe uyalungiseka kuhle.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Ngesizwe imbono yenu elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani? Hayi, mna mphilile. Dathaba abasakazi abahle. Ngiyinsana umsebenzi. Saleni sikhuluma ngeziqoqodo lezi zifake izigodo endlebeni. Sicela ukukhuluma ngendaba kamavaza le, kumbe kumabaza, kumbe kumavaza. Ukuthi umavaza lo seze wedlulisa amalawulo. Ukuthaba kwakhe sokwedlulisa amalawulo. Uyabona ukubhadala imali eningi kakhulu. Awubona umuntu angahamba ebhawe le mali eningi kakhulu. Ugcine etshayiwe, ugcine efile, nxaye le moto igcine esebhekukile ngemoto ngokuthi yabe sedakwe kakhulu imali yakhe. Yikho akwenzayo umavaza. Sethabe kakhulu. Ekhuluma ukuthi ulokhu zenu itayi kulalapha acatshe khona. Abantu abakayitayi behlupheka, bengelayise, bakhule bengelayise, besazi ukuthi uyise wathathwa ngozibani. Abanye abathathwa itayi bayaziwa, bemthatha emini abantu beganyile. La ebazi, wakhuluma kukhulumayo kwabo sebemthatha ukuthi bozibani, kanti lingisa ngabi. Indaba itayi ayihluphi, isegcekeni, kodwa ngomnankakho abamthathayo, ngokuthi yibo onkulunkulu baleliyani ilizwe.
Siyabingelela, siyabonga Studio 7, kodwa sidaniswa ukuthi mhlawumbe abantu babesola kakhulu abantu bezanu labo baze balitshethe iqumani isikhathi sabantu bengakhulumi. Hleli sizokukhuluma bona bobelief gawuli isikhathi eside bekhulumela izanu nje amampunge angathi shu. Kade bebusa labo belief gawule 50 years, ayikho into abayenzayo nje even encane. Into esicelayo ukuthi abantu, umbono yabantu, hlaziyani madoda. Ite sicela, sicela isikhathi lisengeze sabantu. Kungaphawula umuntu yedwa ukuthi isikhathi siphelile. Kanti isikhathi sihlaliseka ngolowo kukhuluma ogawule, bekhuluma into engekho nje bekhulumela izandla. Sicela isikhathi sabantu bezikhulumela bona abantu, besenda ama audios ngemibono yabo. Bebe banengi, yikho sicelayo lokho. Hayi ukuthi kukhuluma umuntu yedwa ukuthi asela isikhathi. Kanti isikhathi sibhizi siphelela ngabo Timuringani be esihlaziya ngento ze-America. Siyacela lapho ke lisigadeleni kuleyo nto leyo. Siyabonga.
Angibingelele ekhaya lezindaba ezinhle ezimnandi ezeqiniso. Studio 7 abasakazi nabalaleli, salibonani. Ngutshawu ke ngapha kwesigangatsha eKhezi, Matopo constituency, Matopo South. Ye, ngicela nje ukudlulisa nje ngomzuzwana into nje encane, isicelo sami kule indoda okuthiwa ngunyoka yemabhunu odlulisa imiyalezo ngokuzokwenzeka mhla ka 31 March. Siyacela akungabi yinto yasesishoneni, kayibe into yelizwe lonke. Fakani, fakani madoda, ngisho ngama languages wonke fakanini. Two major languages ezalapha, two major African languages, siyazazi isiNdebele lesiShona. Nxa lingakhuluma isiShona sodwa, kuzaba sengathi into yasemashonaland. Lizayenza ke khona ngapho thina lingasifaki ngapha, kobulawayo nasemathebheleleni. Nxa kuyinto yasezweni lethu yonke, hayi madoda, kasiyenzeni. Ngicela omunye amtshele ngesiShona inyoka yamabhunu. Uma isiNdebele ngasazi, akukhuluma omunye ngesiNdebele. Baqoke ilizwe lonke, bangaqoke emashonaland kuphela. Ngiyabonga.
Lichona njani mbathwakazi abahle kunye nabasakazi baka Studio 7. Kubuhlungu intatheli elokhu isavalelwe namanje ngokwenza nje i-interview nomuntu ozozikhulumela into esenhliziyweni yakhe, kuthiwe yilizwe elinedemokhrasi linje. nzima nokuthi athole yona ibheyili hayi umbuso waleli lizwe unzima.
Abalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo lingayikashana luyalandela uhlelo lweLive Talk. Sixoxa ngokusetshenziswa kwezidakamizwa. Yimi uNtungamilinkomo.